So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 25 kumpalakazi 2018 ngelanga lekhisimusi. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bezibhedlela zikahulumende abangamakhulu amahlanu okuthiwa sebemiswe umsebenzi bathi vele akwehlukananga ukungayi emsebenzini lokuya sebenza kungelampahla yokuzivikela.
So thina bese sicabanga ukuthi ama negotiations ethi asephela. I health service board yasiqhasa ukusidonsela ku-court ngoba bese hluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Solomon Mguni uthi umunicipality wakhe wenze yonke imizamo yokudinga phansi kwahlelo lwe-Mayor's Christmas Cheer Fund.
Kunenge esikwenzayo, sinezikolo ezinenge esithethina ezakithi zekhansilini sidinge ikakhulu ilesi ngathi basic education, i-primary education.
Uhulumende welemelika elokhu evaliwe phezu kokungavumelani kukamongameli Donald Trump ledale le-Senate ngoluhlu lwendleko athi ufuna lube le mali yokwakha umduli wokuvitsha umngcele we-Mexico. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Odokotela bezibhedlela zikahulumende abangamakhulu amahlanu okuthiwa sebemisiwe umsebenzi bathi vele akwehlukananga ukungayi emsebenzini lokuyasebenza kungelampahla yokuzivikela emkhuhlaneni, njalo bebhadalwa ingcosana ekuhlobo lwe-bond note. Odokotela laba bamiswe umsebenzi nguhulumende okwamaviki amabili bengabhadalwa iholo labo ngoba balile ukuphenduka emsebenzini njengalokhu kade bekutsheliwe. Umthethwandaba we-Labor Court uphe isinqumo sokuba odokotela laba kumele babuyele emsebenzini ngoba umsebenzi wabo uqakathekile okungabaphi ilungelo lokukhalala umsebenzi. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela e-Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Bhebhe utshele uGibbs Dube we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Bathi odokotela basuspendelwe ukuthi abakuyanga emsebenzini okwamalanga adlula 14, njalo ngokuthi bakhalala imisebenzi bekhalalela ukuthi imali zabo kazikwani, izibhedlela akula maphilisi, akula mpahla zokugqoka ukuthi bazivikele ukuthi bengabanjwa imikhuhlane.
Singathi lokhu kulandela isinqumo senkantolo ye-Labor Court yini?
Ye, lingabona ukuthi thina belokho senza ama-negotiations ethu le-Health Services Board, le-Ministry. So thina bese sicabanga ukuthi ama negotiations ethi asephela. I health services board yasiqhasa ukusidonsela ku-court ngoba bese hluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Kuyini eliza kwenza kusukisela lamhlanje?
Sesibona ama lawyers ethu but odokotela bona sebetshengisele ukuthi ngaze besuspenda abalandaba lakho ngoba ezibhedlela zangkhona akula maphilisi lempahla kumele zisetshenziswe ukuncedisa ama-patients, njalo kababhadalwa. So kuyafanana ukuya esibhedlela lokungayi esibhedlela lesi sikhathi. Simele ukuthi beqale belungise izinto lezi, bengalungisa izinto lezi yikho lapho esingaqasa khona umsebenzi futhi.
Sizokuthiwa sebefuna ukuqhatha amadokotela avela esikolo, akusitshele bathini ngakhonokho?
Lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenxa yodokotela laba. Okokuqala, abakafundi okukwanileyo ukuthi bencedise abantu. Bafuna ukuncediswa ngodokotela laba asabekhalele umsebenzi. So ukuthi beqale ukukhangela abantu abagulane, izigulane bebodwa, akuncedi. Abantu abasoze bebanjwe ngendlela abakumele bebanjwe ngayo. Njalo odokotela bona laba ingxenye ye-association yethu, akusoze uncede lutho ngoba lawo sebetshengisele ukuthi abangeke besebenze endaweni enzima kanjalo engelamaphilisi okungabhadalwa okukwanileyo, izinto ezinjalo.
Poke lizayenzani baba Pepe?
Thina siyazihlalela ezindlini zethu, simelele laba abanamandla ukuthi bengenele, bencedise abantu bencedakale, izigulane zincedakale ngokufaneleyo njalo ngokugcweleyo. Nxa bengakakwenzi lokhu sizazihlalela ezindlini zethu.
Lizamelela ukuthi uhulumende alibize kumbe lizazama ukuthi lenze umhlangano labo?
Thina sisesazama ngendlela zonke ukuthi senze umhlangano labo kusukela umnyaka lo usuphela nalokhu ku-August. Ama-responses esiwatholayo vele kancedi. Satshela ukuthi sibuyele emsebenzini. Emsebenzini singabuyela njani khona kungela amaphilisi, kungela mpahla ezisinto esingasincedisa singabanjwa yimkhuhlane.
Lo ke ngudokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela e-Hospital Doctors Association ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.
Umeya wedolobho lakobulawayo uKansela Solomon Mkuni uthi umanisipala wakhe wenze yonke imizamo yokudingela asebeluphele abantwana labagogekileyo ukudla lezambatho lokunye abakuswelayo phansi kohlwelo lwe-Mayor's Cheer Fund. UKansela Mkuni ongowebandla le-MDC uxoxe losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngalolu daba kanye lengxaki ezibhekane lomanisipala wakobulawayo ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usiwa ngalesi-ke isikhathi sekhefu lekhisimusi.
I-Mayor's Cheer Fund iyimali kanye lempahla yokuncedisa uzulu wakobulawayo bese siyena siwufika ku-70,000. Sibe lamakampani amaningi angasinikezanga ngathi official ukusiqhubela impahla kodwa abaqhubele bona bodwa basimema ukuthi sibe yithi esiqhubelayo. Amakampani afana ne-Holiday Inn engathi lunch yabantu abadala abavela eNtembeni labantwana abancane abavela emthunzini wethemba bayenze ilunch eworth yona 12,000 United States dollars. Sibe nomkhosi omkhulu eBulawayo South u-engineer Mangwenteza owe-Assad Products baqhubele abantu e-Studio Flats le-Chabalala Sizinda impahla engasika 15,000 ama-hampers okudla. So sesiyahlangana-ke njengama-Mayor's Cheer Christmas Cheer Fund ama-trustees le-board mhlaka 27 ukuthi-ke sikhangele sekutholileyo sikhangele le list le esiphiweyo from amawazing office ethu ukuthi ngobani omele babenefit.
Labantu abangekho kulolo luhlu, iningi labantu liyaswela khonapho edolobheni lakobulawayo. Kuyini elikwenzayo ukuncedisa wonke umuntu?
Mntana Nkosi, i-Christmas Cheer Fund ngathi mina i-Mayor's Cheer Fund sizayizama ukuthi siyiguqule ingabi i-Christmas Cheer Fund kuphela ibe i-Mayor's Cheer Fund ngoba kumele iqhubeke umnyaka ozophela. Kunenge esikwenzayo silezikolo eziningi esithethi la ezakithi ezekhansilini sidinge ikakhulu lesi ngathi basic education, i-primary education. Kudingakala ukuthi abantwana abaswelayo yibaphi ukuze bengahlunyezwa bengaxotshi izikolo sibancedise from i-Cheer Fund yethu leyo ukuthi bazobhadalela izikolo umnyaka uziyophela.
Bayenelisa yini abantu ukubhadala zonke indleko zabo kukhansili?
Esingasika kwenza lapha sandekele ukuthi ngesilungu lento ethi case by case basis ukuthi umuntu ongani uyehluleka ikakhulu sikhangele abantu bethu abadala abaleminyaka engathi siyi-65 kusiya phambili. Sikhangele ukuthi bona balethe isikhalazo zabo balobe phansi izikhalazo zabo bazilethe ekhansilini sikhangele one case by case basis ukuthi sibone ukuthi lo uyenelisa siyenelisa yini ukuthi simzwele ngesi ngobathi kuyemzenta ukuthi engasabhadali iy'ndleko zikahulumente ngoba asibo bonke abantu abadala kumbe singathi abagogekileyo abaswelayo. Kwenza lokuthi wabugogekile ule mpahla eningi ekuphakathi kwedobha lakobulawayo ukuthi ungakwanisa la ukuthi uhlukane leyodwa ukuze uqede ngathi ukukoloda okwenza udolobha lakaBulawayo.
Lani njengekhansili liyabazwela yini abantu ngoba sasibona imbiko yokuthi ikhansili sihlawulisa abantu imali yezitendi ngemali yakwamanye amazwe yama-US dollars.
Leyo nto ngicela ukuqondisa into leyo ama-US dollars leyo. Sikhuma kanje silohlupho lokuthi ama-ambulance ethu aseziswe yilabo abasilungisela ama-ambulance. Silohlupho lokuthi sithole engathi amafutha ezimota. Silohlupho lokuthi sithole ngathi umuntu okuhlanza amanzi. Umuntu lo uthengwa phandle kwelizwe lase-South Africa ubo China uthengwa ngemali yaphandle kwelizwe. Esekwenzile egadesi sithethina ukuthi siyekele ukuthi asathengisa imhlaba. Kungaba nzima kulabo abakwanisayo ukuthenga umhlaba ngemali ephandle kwelizwe ngoba yiyo esiyifunayo. So okwamanje sinesina kule ngxenye esingathi thina i-50% eyomhlaba lo nxa ukuthi sivumelene ukuthi imali engaka intengo yomhlaba lo. Sithi thina kungaba njani ukuthi usibhadale ingxenye leyo ngemali yaphandle kwamazwe ukwenza ukuthi idolobha lakho liqhubeke phambili ngoba phela liyaqhubeka livaliwe.
Kodwa umnyaka ozayo liwubona unjani?
Lo mnyaka siwuvale unzima. Akula mvuzulu elike lana elokuthi imfula yethu lamadamu ethu angena amanzi njengoba umnotho sikhangelele uhulumende owaphezulu esingathi central government khona le Harare ukuthi babuye lama policies ayenza ukuthi sivuselele umnotho. Nxa kungasabanga njalo sikhangelele ubunzima obukhulu kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Solomon Mguni umeya wedolobho lakoBulawayo engowebandla leMDC ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Christmas time is here. Happiness and cheer.
Isizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ezingenelisanga ukuya ekhaya ngaleli kefu leKhisimusi zithi zona zifisela izihlobo labangane iKhisimusi elihle. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ezinsinzwa zeqembu lobuhle bamanguni besithi iteliwe injabulo lentokozo lamhlanje eZimbabwe hinje bazingena selekana emakhaya kulandwa yona phela iKhisimusi le ntokozo eza khuthwa liningi lezalwane zeZimbabwe ezingenelisanga kuya ekhaya lonyaka. Umchaseli Gwaza ohlala emagwege uthi besabili kuya ekhaya ngokuza ukuthi izinto sezidula kanti futhi kunengi okusilelayo.
Ngithi hayi hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwa lapho ezikhona emagwegwe ngithi libe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa-ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Khisimusi omuhle lapho eZimbabwe lezwa right.
Unkosikazi Caroline Ncube yena uthi esihlotsheni zakhe sekhaya ziwakhumuze zingadlalisa amakhumukhumu eKhisimusi.
Merry 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 Christmas nyalibingelela lonke elupane esigabeni seshashe ngithi sabona nako sabona gogwami sabona malumami sasindisiwe uPayson uPeter Ngwenya uMargaret Ngwenya ngithi nyalithanda lonke izihlobo zami.
Umnumzana Andrew Ncube odabuka phansi khonale elwagweru laye uthi ubafisela iKhisimusi elijukela abakubo.
Sizalibonani lonke ekhaya ngaselwagwero ekhaya lapho engisuka khona. Hhayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hheyi impilo yasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha eGoli ambuye ekhaya. Ngifisela impilo enhle endala iKhisimusi enhle abahamba emgwaqweni lihambe kahle lizolwenzeka lapho eliyakhona emakhaya nyabona.
Nkosazana sisancube yena uthi beyidle bengakhohlwa ukuthi ikusasa liyabekelwa.
Ngizothanda ukubulisa ugogo wami oseMorning Side, ugogo wami oseSawmills, ugogo wami oseMatopo, nalo ongumphoyisa, no-anti wami uVuyiso, ngibulise noBeauty ngiyakhumbula, noMeli, noSuku, yonke nje ngiyalikhumbula, themba liphile.
umnumzana Aaron Dube uthi iza kuba ikhisimuse munyu njengoba ezayidla engekho ndawonye lemoli yakhe.
Ngithi mina libe le Christmas enhle ngifisela ufowethu uSabhebo Agrippa ekhaya. Nonankosi sikuba sonkomo nabosibali olihle nabantu abami uNkosana nabonkosi yethu othabo othabisani nosisi wami omdala uNasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu. Ngithi lonke ngilifisela okuhle bantu bakithi lapho egangabezi eFlabhusi.
Kati-ke uMduduzi Dube odabuka ekhezo weqembu le ubuhle bamanguni uthi njengeqembu bafisela iZimbabwe yonke ikhisimusi enhle ngengoma yabo lekhuluma ngenjabulo. Nale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Le balaleli iStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lani ke lingakhohlwa ukuthi lena elisa ukusithumela kunombolo zethu ezithi 0012024650318. Libulisa ibabangane lesitoko.
Yeah, ibujamje qelapha ikhomanele babayo ngithi Merry Christmas lonke maZimbabweni. Lifisela sibili ikhisimusi enhle kakhulu. Ngaphandle kwabantu bethu laba bezana uPF bantu yeyi sibafisela ikhisimusi embi embi sibili bonke abantu bezana uPF ngoba ukuthi singabile peturo izinto ziphonguba manzonzo so sehlolo ukuthi sibe lezimbulu zethu sikholise futhi ukudla nxa kuthe kwadlula angani kungalihudisa sibili lihuda umhudo ongapheliyo.
Ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 balaleli nabasakazi oChris Gandhi labo uNtungameli Nkomo. Ngilifisela ikhisimusi emnandi khona le America. Ayithi nangabe ezimbange siyashokola ilanga liyatshisa akula zulu asilimi kuyatshisa sibini. Ngibingelela izihlobo zami zonke ezikumagumba amanomhlaba kogonde le. Ngibingelela isisi wami uNakulive labantwabakhe. Kombimba ngibingelela ukhazini wami uMakhangela kuthiwa ngisapatimile. Ngibingelele koMadlambuzi ukhazini wami omunye futhi uTimothy. Ngibafisela ikhisimusi emnandi lo mnyaka omutsha. Ngiyebhulawayo futhi ngibingelele umntanami uProgress okhona ngalelo Bhengula West. Ngibingelela usisi wami oseGwanda oseGungwe nabantwabakhe bafisela ikhisimusi emnandi. Ngibuye futhi lapho endihlala khona koMadabe ngibingelele wonke endihlala lawo omakhelwana bami bonke nefemili yami yonke endihlezi layo khonapha emthunzini usaProgressi unabobo uTuna nobobo sizilalele lucky Dube kuradio. Nomanje singalanto eziyidlayo kodwa sizinaphela amanzi ethu aqandayo esiyafaka efrijini yethu. Ayi ngumnyaka omutsha lozayo ngifisa ukuthi ngayo uNkulunkulu uyasihawukela kumnyaka ozayo. Kungani kube nokutshintshanyana nje ngoba ilizwe lethu yeshi kunzima shim kunzima. Mina eyimi engikhulumayo ngingumandazi ngomadaka.
Sakazi omuhle ngiyabingelela mina igama lami nguNothando Chuma ngikhuluma ngikoBulawayo eLobhengula West. Ngisithi kodwa umnyaka uphelile ikhefu lekhisimusi lifikile lona liyathembisa ukuthi sizalidlala kahle kodwa umnyaka ozayo ka-2019 sifiso sethu esami ngesokuthi maybe kungaba ngcono izinto ngapha amapetrol akusela sobe sicela umnyaka oqalayo sikhuleke nthandazela ukuthi kube lula nje kubuyele esimeni sakho yisi ukuthi petrol itholakala kwele Bulawayo manje amalayini akhona ezimota azihambe ezinye hayi kunzima kodwa besithandazela nje ukuthi 2019 asizele lokuhle nyabo.
Hey, ngesikhathi sekhisimusi akulanto esizayikholisa, akulanto esizayixoxa. Ngani ngoba ilokhu zeli egwanda kade sivelela dimali amabhenki kala mali. Yonke into yela mali izimoto zikhwelile. 39 kilometers mothi $10 imali yonke njalo siyayithatha nga. Kusasa so abantu bayabe sihlalele vele bengadli lutho akulatshwala, akulani. Akula mafuta akula chukira akulani
siya libonga siya libulisa balandeli be studio 7 lana basakaza likhuluma lo Vodloza ise Bed Bridge hayi izinto zime kubi la sikhangelele kuya kuma kefu ekhisimusi lomnyaka omusha kodwa izimoda zonke zichacha imali yabamanye amazwe thina isihola ibon note yawo bafuna $40 ukuyabo Bulawayo or 200 rand uhulumende wethu lowo wezanuPF uthule ukukhangele kalanto ongayenza abantu bathwele nzima emgwaqweni bagcwele imigwaqo yonke ukuthi kambe shuwa sizayidlala kanjani ngale khisimusi yalonyaka akula lutho akula madrink akulani kuzima bafethu.
Okay bekungamazwi abalaleli ve studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lingasithumela amazwi enu nge WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 siyalifakela ke amazwi enu emoyeni. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Uhulumende welemelika uqhubeke elokhu evaliwe izolo. Umongameli Donald Trump esithi kasoze avumele ukuthi kwethulwe uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget yomnyaka ozayo ongela $5 billion afuna kwakhiwe ngayo umduli wokuvala umngcele lelizwe le-Mexico. Osandakhethwa ukuba ngu-Archbishop wele-DRC uFather Fridlon Ambongo usecele uhulumende kamongameli Joseph Kabila ukuthi wenze ukhetho olukhululekileyo olungeladlakela ngeviki ezayo mhla ka 30. Okwamanje ke sizwe abanye abaxoxele Gibbs Dube o Studio 7 ngodaba lwekhefu lekhisimusi ekhona ke lamhlanje.
Njengabantu nje ababamba okungamatofu okungatshelisi sabe sizihlalile nje emsebenzini njengabantu abangamasekri sabe sisemsebenzini sisegolo kwamanje kwaphe ngabe ikhona.
So wena kodwa ngesikhathi lesi ubona ngazani akusafani lakudala kumbe lokho kufanana kumbe kumenjani wona ngombono wakho?
Ah kusafani yabona impilo yakudala leyamanje siyehlukile kona kudala bekuthi uma kunje so uthi asebenze sebenze. Ngama ukuthi asebenzane nje veyazi amasekretari asebenza khona manje angasebenzile siyawuthanda igadi kodwa yabe lindawo kuyimandla yengilani liyathenga ukulu okwamanje okwathebe yabo umsebenzi uyathola ukuthi kukhona ukuthi imali ayikho njengamanje vele akula mali sabe siphonge ukusebenza sisifa ngendlala labantwana ngapha ekhaya indlala yabona futhi siphonge ukuthi umele kwizinto okuncane labo ukuthi nje bebambe nje ukuthi nje bephile yabo akusafani akudala impilo yamanje leyakudala sekuyehluke kakhulu.
So wena kodwa njengoba uyabusebenza awusoze uzidengele nje kulikhe kenyana kumbe okunye nje ongazidengela khona uzijabulise nje uwedwa khona
engakuthenga ikhona lokhu nje okungitsho ukudla nje izitheli kwanjwa ithuli time yekodini lokuyinyama nje ngokuthi ngitshise nje nje kuphela nje yabo yiko kuphela engakuthenga khona okanye abe ndilakho baba ke
ye akwenzakala ukuthi ubize abangani phela liphonga ukuthi nje litshone lindawonye labangani
ungayezakala makuyibona abangani bakhona basuke bekhona free makuthi laba besebenza njengami kuyakuzima nathi nabesebenza ebusuku sengabe nyatshayisa ekuseni lalalala kokuncane nabotheni besemvuka lami ithi ngani iyajabula khona makuthi babekhona lababiza kumbe nyekibo lami ngihambe ngiphethe kobengabe ngiphethe isizafrika sikuza sonke nini yabo
kodwa-ke nxa sesikhangela isimo esikhona ezimbabwe sizwakuthiwa-ke kulukhuni imali ayikho konke kakukho pho abantwana bazakholisa njani ikhefu le
abantwana njaba besekhasi abaphathisela nje koko okuncane labo ukuthi bevuke nje ukuyifula bebaphekela amabhazi labo bebedle bephuze itiye nje okwenyama nje okwesitheko bazobona imbuzi khona ngayo zenkukhu uphek ukuthi bawahlabela njani yabo
ye phose lakho lokugcina ba
hhayi lokugcina nje ukuthi nje singene emnyakeni omusha siphilile yike sikufisayo lathi umnyaka omusha esinjengawunjena futhi sihambele kuhle lathi sithole imali sikhona ukuthi sithenge lathi indalo izinto esizifisayo esey'thizini zathi sikezokunye kwethu lathi ukuthi ababantu bathenga lokho bantu bathi kungafani nalo umnyaka ophelileyo lokuthi kuthiwa kona imali ayikho imsebenzi ithathi kwenzani hhayi funa nje kathi nje lokungamaseni kho kuthi ngangithathi ngakuthola nje wonke nje abantu bezihlobo nabangani abengena emnyakeni omusha sephilile yabona yike sikufisayo
sibonge kakhulu Crispin ungakudinwa kusasa ba
okay angibonge kakhulu thank you very much dude
singazithi silobani lapha ecingweni sesiyomfundisi uSeni Sibanda baba mfundisi linjani
hayi sikhona kakhulu
ye
nami ngiyathokoza ukuba kuhlelo lolo
hayi lathi siyathokoza ukuthi ubuyile baba Khisimusi anti uthiwa umuntu angakuqalela ukuthi Khisimusi kumele umthumezele ekunye okuyinto
ye ayiyabuya ayiyabuya iKhisimusi khona ngasewashington sizayifaka-ke ebhasini kusipho sami ibuye khona
ngapho hayi kuyazwakala mfundisi siyabonga kakhulu ye akutshela abantu ukuthi vele iKhisimusi kuyini
iKhisimusi isikhathi sokuba sikhumbule ukuzalwa kwenkosi uJesu into emangalisayo ukuthi uNkulunkulu wathatha isikhathi sokuba yena asikhumbule thina njengabantu azifinqize abe ngumuntu akwanise ukuthi abuye lapha ahlale njengathi abantu kwenze ukuthi azwisise ukuthi vele thina siphila njani
singathi-ke lokhu kuhambelana lokuzalwa kwenkosi uJesu kumbe kume njani abantu bakubeka njani vele
kuhambelana isikhumbuzo sokuzala kwenkosi uJesu abantu abaningi kodwa nto siyakwase bayenza iKhisimusi yaba yindaba yokuthenga impahla yaba yindaba yokwenza imali kodwa-ke hhayi into eqakathekileyo ukuthi kukhunjule ukuzala kwenkosi uJesu hhayi konke abantu bakhumbule ukuvula imphimbo ke nathi utshwane
bakhuthazana abantu ngesikhathi lesi
akubeni isikhathi bantu bakithi sokuba sicabange ukuthi uNkulunkulu wasizwela waletha indodana yakhe yodwa uJesu ukuba izalwe ibe ngumuntu ibe njengathi kodwa-ke esenzela ukuthi ebuyiselane nathi ngakho kube isikhathi sokukhumbulana nezihluko ukuthi abantu behambe bebona izihlobo zabo bekholise bejabule bebonke ngendlela efaneleyo
abaswelayo-ke mfundisi labo libayenzelani
abaswelayo kuqakathekile kathesa ukuthi sonke nini siqoqe nini kumbe yikudla oyabulakho kumbe kuyini ongabe ukuthola ukubunike lapho abaswelayo hhayi kakhulu siyakwazi sile ntandane phakathi kwethu silabafelokazi silabantu asebebadala abangasakwanisi ukuthi umkalime nxa wena ongakwanisi ukuthi uthwale impuphu umhambisele ngalesi sikhathi uthwale kumbe igrosari yona le encane umhambisele inkosi zakubusisa kakhulu
labo-ke ngabanye babalaleli abalandeli be-studio 7 ebesixoxa labo emoyeni ngelanga lalamhlanje ilanga elikhulu ilanga leKhisimusi hhayi siyazi ukuthi kulo dubo elizweni kodwa-ke hhayi kuzolunga abadala bathi okungalungiyo kuyahlola ngiyathemba kusozo kusihlolele hayi siyathemba lapho elingali khona lizakwejisa ke labanye singakagqibi ke uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele inhloko ebesilazo odokotela bezibhedlela zikahulumende abangamakhulu amahlanu okuthiwa sebemiswe umsebenzi bathi vele akwehlukananga ukungayi emsebenzini lokuyasebenza kungelampahla yokuzivikela umeya wedolobho lakobulawayo ukansila Solomon Mguni uthi umanisipala wakhe wenze yonke imizamo yokudingela phansi yokudingela abantu abaswelayo phansi kwesikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela ke ikhisimusi enhle, lingaba kungaba kudutshekwa kodwa hayi leli lilanga lothando. Asitshengiseni uthando ke ngelanga lekhisimusi. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni ngo 7:30 ntambama.